akusiqiniso ukuthi lento ebisenzakala eDeep Sloot ibiyinto yeOperation Dudula. Yebo, amalunga eOperation Dudula kunye lenkokheli yabo uNhlanhla Lux bafikile ntambama namhlanje, kumbe ngithi emini yantambama, kodwa obekusenzakala ukuthi abahlali baseDeep Sloot bebebhikisha bechisa amathaya ezitaradeni besithi bafuna amapholisa asukume enze umsebenzi wabo, ngenxa yokuthi bathi bona abantu bayabulawa mahlayana kungabi lento eyenzakalayo. So bona bebesithi amapholisa kawasukume enze umsebenzi wabo. Ngempela viki le edlulileyo kuthiwa kulabantu abangu-4 ababuleweyo eDeep Sloot. So abantu bathi le yinto esiyimvama, kungakho bebefuna ukuthi amapholisa asukume abophe laba bantu abayenza izinto ezinjengalezo abadala lawo macala.
Wona umumo unjani? Sizwa kuthiwa kungani akusahlalisekanga kuhle, abantu bangani sebethwele amehlo bekhangela ukuthi kuyini okwenzakalayo ngendaba naleyo Operation Dudula. Kuyini wena okuzwayo?
Bona abantu abaphathekanga ngendaba yeOperation Dudula ngenxa yokuthi iqale iyinto okuthiwa idinga abantu bokuza abalapha ngokungekho emthethweni, kodwa sesiyibona sebehamba bengena ezindlini zabantu beharasa abantu bengasadingi lokuthi wena ulapha ngokusemthethweni yini kumbe ulapha ngokungekho emthethweni. Kungakho abantu abanye sebengaba kulokho esithi ngesilungu yi-panic mode, ngoba abasakwazi ukuthi sokuza kwenzakalani ngenxa yokuthi sokuhlaselwa noma nguphi umuntu wokuza. Okusekusenza ukuthi abantu besabe ukuthi kungagcina kusenzakala i-violence ye-xenophobia, kugcine sokusenzakala ukuthi abantu kugcine sokuchitheka igazi kumbe abantu balimale or abanye babe lokulahlekelwa zimpahla zabo.
Manje ngokubona kwakho umumo awusoze ube mubi na, ikakhulu nxa sesisiya kukhetho lwe-South Africa? Asoze sibone kusiba lobudlwangudlwangu yini kumbe into edlulayo?
Esesikubona ukuthi sekuyikuphilela emathembeni, abantu sebehlalele emathembeni okuthi lokho kwesatshwayo ukuthi kungagcina kusenzakala ukuthi kube lo dlame lokudlwangudlwangu kungenzakali. Into enkulu kakhulu ukuthi amabandla ezombusazwe akhuluma ngendlela ezehlukeneyo ngali Operation Dudula. Kulabanye abanjenge Patriotic Alliance le Action SA abayigqugquzelayo lento, bathi bona abantu bokuza kabaphume baphele kwele South Africa. Kube sokusithi elibusayo ele African National Congress likhanya limbaxambili. Kulabanye abathi bona iOperation Dudula iright, kube labanye abagoqela umongameli abathi no, lento eyenzakalayo akusiyo nto eright njalo ingaphandle komthetho, kumele ukuthi iqedwe. Kodwa ngapha sibona amapolisa labe immigration behamba bebopha futhi abantu bengena emafletini bebuye beme ezitaradeni bebambe abantu bedinga amaphepha. Baningi abantu ababotshiweyo, abanye baselindela, abanye basezitokisini ngenxa yokuthi abalawo amaphepha. Kungakho kuyiwa kwezokhetho sicabangela ukuthi kungenzakala ukuthi abantu babotshwe kakhulu, kodwa sikhulekela ukuthi nxa lokhu kusenziwa ngomthetho kakube kunjalo, kungayenzakali ngezinto ezithandwa ngabantu, kungabi ludlame oluphekwa ngabantu abangela okuthiwa yi-authority yokuhamba bebuza abantu amaphepha bebabuza ukuthi bawayi bese-South Africa. Kungakho sicabangela ukuthi yebo kulamathuba ukuthi kungaba lodlame, kodwa sethemba ukuthi umthetho lawo uzoqinisa ukuthi kungabi lomuntu ohamba ebuza abantu amaphepha ngokungekho emthethweni. Kukanti amabandla anjengabo Democratic Alliance labo Economic Freedom Fighters bathi bona abahambisani lalento ye-Operation Dudula.